abasanction je loba enjani kumbe mase mamali but iZimbabwe ina haifuni into thiwa isanction phezu kwayo ngoba iyaphambanisa ukusebenza kwayo kodwa into ezifakwe kwamendele act la kulezinto eziningi ezingani ziprogressive ezihambela phambili ngoba into zangkhona lezo ezadlakala kumbe siyazenza nje kathesi yikho-ke lakula njongo yokuthi zibe ziphakathi kwe-any form e-restriction but kodwa kulezinye elokho zisele khonapho eziphambanisa inotho and ziyaphambanisa ngoba zafakwa nabanye abantu abazicabanga ukuthi kungcono ukuthi abantu beZimbabwe basafe bahlupheke ukwenzela ukuthi babalandele bona hatshi ayisiko lokho thina sithi thina asifuni ama-functions and lokho sikhuluma lama-Americans sikhuluma labo ukuthi ama-functions la aphela wonke kathesi bathi bona bathathe mbitshana kodwa thina siyasifuni ukucathela mbitshana sifuna wonke aphume wenza ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuhle.